Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiPhalamenti. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyinqwala.
Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho.
Hayi, ngiyayibona njalo mina njengo Kalpan Pugen ngiyayamukela. Ngicabanga baku right direction.
Uhulumende wele Melika usekhuthaze izizalwane zalelo lizwe ezihlala kwele Ukraine ukuthi zisuke ngokusetsha ngoba ele Russia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazivuse wele Ukraine.
Okwenzakalayo eRussia babukande kubi kakhulu impi lesibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe siphezulu kwayo namhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokukhwezwa kwemali yokuncintisa kukhetho lokhulu segudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Ikhomishini ye-ZEC ithi abafuna ukuncintisa kuba ngumongameli kuzamele bakhokhe amadola elemelika angamachumi amabili US$20,000 ngamunye. Abafuna ukuba ngamalunga edala lephalamende sokuzamele bahlawule amadola emelika ayinkulungwane eyodwa US$1,000 kuthi okansila lamasenetha bona bazabhadala amadola emelika alikhulu US$100. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, abantu beZimbabwe sebesitshayela ifoni thina be-CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiPhalamenti. Lokho abekwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyinqwala ukuthi bona sebezenza njengePhalamenti. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu inhliziyo ukuthi i-youth ikhalala ama-elections ngoba bangani bafuna bavalela phansi. Kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngapi? Silusizi ngoba izekhi sokuphumisa obala ukuthi sisebenziswa izanu mhlophe kwenza ukuthi abantu bengakhontesti ubukhansela ubumeya lezinye ezithile. Kambe imali engange-20,000 izavela ngapi? 250 constituents lama councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa i-democracy. Thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile bathi zeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi ngeParliament hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi idemocracy. Mahlabe Zulu, lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume. Iyouth iyanqaba, siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kukhetho olwedluleyo kwaba labangamachumi amabili lantathu abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. abanye bathi iphepha lokuvotela iballot paper lalimaniki-niki ngenxa yokuminyana kwabamabizo abazancintisa. Abanye abafana lo senator Kalipani Phugeni bathi ukukhwezwa kwembadalo le kulungile ngoba kuzakwenza bengabi banengi abancintisayo.
Ngibingelele umsakazi ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba yezwekhi namafizi okuthi umuntu akwazi ukuma njengecandidate whether you're a councillor, a member of parliament noma ukuba ngupresident. Hayi, ngiyayibona njalo mina njengokhaliphani Phugeni ngiyayamukela. Ngicabanga baku right direction. Ungabe kukhona maybe obangabe bekukhuthile lapha nalapha kumbuzo womthe ukuthi yibo yini noma iParliament okumele ikwenze lokho, hayi ngicabanga kungashesha kulungiseke lokho. Kodwa umuntu angeke angiphikise khona ukuthi kukhona okumele kwenziwe. Ayizukulunga lento eyokuthi uzokhumbula emaphephandaba bake basibonisa omunye ubaba ke warun uba ngupresident ngesikhathi seCOVID esexotshisiwe ku-one room rent akulo ngoba ehlule kubhadala i-$20 ubegijimela uba ngupresident lo muntu. Abanye abatholanga ivini amavota u-100 uyabona sebevuka sebekuphola sebephiwa izimota, sebehleli laphana sokuxoxwa ngezinto zelizwe, amanye amaphepha athi baphiwa lamafamu, ama-big diplomatic passport ngiyazi bawathola. Manje leyo nto leyo yenza ukuthi wonke umuntu nje uhleli nje ulinde ukuba yi-presidential candidate. So usiyocina sile more than 500, if singaso 5,000 or 50,000 ama-presidential candidates. Ibisi senzwa njani leyo nto leyo? Izekhi sihleli lapha sokumele ibala ama-zero leyo, ibala ama-zero, ibala ama-zero. Kuyabe kulukhetho olunjani shuwa lo? So hayi ngiyacabanga ukuthi baku right direction. Maybe bangafuna ukuthi behlise amafizi kancane. Bese besithi ukuthi umuntu abe candidate kumele abe khethwe yi 5% yabantu, ake sithi ufuna uba yi councillor so yi 5% yabantu yabo ku ward, mawufuba ngo MP 5% yabantu ku constituents, mawuzoba ngo PR ne senator 5% ku province yonke and then president 5% kulizwe lonke. Uyabona lapho ke ngingazwisisa. But lento le nje yokuthi nguthela wayeka nje kuvuliwe nje hayi sizoba lenkinga bo ayisithi sodwa ezimbabwe phela sirun into zokhetho lamanye amazwe azenza lezi zinto kodwa azenzi ngele ndlela ebiyenzeka ngakhona. Ngiyabonga msakazi.
Lo ke ngusenator Kalipani Phugeni obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zibuthene izolo enkonzweni yokukhumbula umuyi umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eFidelity Building ku 5th Street kwaBulawayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kwaBulawayo.
USibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla leMovement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lePhalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Inengi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza loSibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele shiya abantu abantu besiyalela this thing esamenza abantu ababo labo masini ingenye yakho lokho.
UDokotela Thokozani Khuphe uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele kwazi ukuthi khona ni movement in foundation ya kone yabhilwa ngo 1999 ngaba ku Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona khathesi.
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthe ngifesibone yangikhaya sakhula simuthi ngibhuthemba. But obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa isimfundo, isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda uMnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kaMuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uye uqatshelwe phansi kunazele ukuthi into le yakukhuthazwa sebekhadini ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yama-trade union, into esibela kubomasosha ilofu, esibela kubobhibhi burombo, ogreyi umabhalane obhango. Ubuya uzuzongena uJoshua Nkomo. Namhla futhi yibo bonke bona wabantu kusimawa bonke bezena abantu sezipolitics.
Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo uAndrea the vocalist ovela edolobheni leVictoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana kwele South Africa lapho ahambe khona loyise ngomgqibelo. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi abalandeli bebandla leCCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu i-123,000 yokuthengela umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Tsamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le ngoba ibandla leZanu PF beliyivimba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, Studio 7 injani lapho? Nami ngumthwakazi. Kodwa ngilesifiso esikhulu sokuthi ngabe ngivotele umthwakazi. Kodwa umthwakazi singasivotele sisebenzisa iconstitution yaseZimbabwe ukuze sikhiphe siphume sizimele sodwa sizokwenelisa yini. Inkalakatha ekhona yikubana sikhuphizane sibaningi ngama-numbers amaningi. Abathwakazi sibangaki. Sibangaki sizazivotela imthwakazi siyikhuphe izanu. Sibalutshana kakhulu, ngakho ke kokuqala madoda sikupheni le inkalakatha enyamazana le inyoka leyi le izanu PF leyi kayiphume. Kayiphume ngicucuzela ukuthi iphume sithole imisebenzi senzeni. Okwemngcele lokhu siyakubona kodwa into ezenzakala emva kwesikhathi endaweni esikhatshana. Ngakho ke asiqhubekeni sibambene sekeleni ukuthi sidivide izanu PF yathokoza ngayisizwa abanye besithi imthakazi zaphu konke lokhu asibambaneni ngaphansi. Sibe umbrella iwan sikhipheni izanu PF CCC. Ngiyabonga yini umachaqa yini umzimkhulu ngilapha eDandanda eLupane.
Sinjani ke bo tungameli lonke abeStudio 7? Hayi thina ngapha eZimbabwe siphilile. Udubo esilalo imali zepension lezi ezikhulunywa ngazo sizwa nje kuzona ezinsuku bakhuluma ngemali zepension ziphelele emgwaqweni. Imali uyawuyilanda ikakhulu ku-post office uyawulanda i-5,000 wona khona lapho ugada $7 i-7 yusa uyephenduka nge-7 yusa uyasala ula mali nuyahle uye lesikweleti ungakayithathi i-5,000 naleyo bekungaba njani imali leyo bayikhweze ethathwa ku-post office ngeviki ibe phezu kwe-15,000
kanyini lena-Studio 7 ngelabo-Jonathan Lemire labo-Tumbamilingomo injani labo bonke abasakazi siyalibingelela siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Njani futhi hayi sibonga uhulumende ngalokho akwenzeka kwamabhebe tiketi asathathe ilizwe lonke sibili kwakuqala kwakusa okwenzayo siyakubonga lokho.
Studio 7 Studio 7 sikhuluma lomabhena lapha eFrancis Town. Studio 7 siyalibingelela lonke mina ngithanda ukuthi ngike ngikhulume ngendaba ekababa uNkana. Kambe namhla ubaba inesilikana umphokamzo omubi ubona nguye umuntu obaningi nguye wasifaka phakathi kohlupho ngokufoma izanu. Izanu yile yesihluphayo sanamuhla. Kambe kazikazi wabuhlungu yini zabantu ababulala ebakhangele usebulele isizwe sonke umphokamzo omubi. Ngikhala ngaye lo muntu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela. Bese ngibingelela kakhulu ibandla elisha, ibandla le-CCC. Hayi sibonge laphana ubaba uNdebele okhuthazayo abantu. Hayi siyakuthanda baba uNdebele ekhuthala vele yali ku-CCC. Lati vele asitshintshe iparty. Siphethe phambili ngochamisa bengazi bemkhulume kubi njani bayazihlupha afana lomuntu okonkothi imoto ihamba. Vele ngasozimuzwe yasihlupheki vele ngabantu laba abasola uchamisa laba balomhawu lapha. Amangala yena lubaba othi yena hey uNdebele urongo. Ngikakhangela ukuthi uchamisa wabuya namashona angu-17 wafaka abangu-councilor ebulawayo. Kungani right nxa wafa kuchamisa adla amaNdebele umqondisi ungenele ukhetho luka-2018 uzuza abantu abangaki. I-MDC yathi iqalisa yahle yaba labantu yazuza abantu abaningi kakhulu emathabeleni. Umqondisi kungani eqalisa ngokufadalala nanamhla lokhu efadalala athi esezama ukuthi akhiphe abantu ku-CCC. Uyehluleka ukudinga abantu njenge-CCC siyayikhipha imuntu emuntwini ikhuluma izinto abantu belilandele kathi esebhizi nge-CCC ubona ungani kuthiwa angagucula thina asidlali ku-CCC and i-CCC ilabantu ukukhuluma kwakhe vele kuzihlupha. Kambe thina singalandela umuntu othi uqumile izwe eZimbabwe lingaqinya liqunywa mbani. Akusebenzi lokho abahlukane lathi njalo nxa besithi baqumile izwe engathiamaNdebele athi afuna ukuqumile izwe singatshomi. Kutshona befosela abantu entweni yabo le engaqedakali engazwakaliyo lokuthi umama lana wayeqinisa ukuthi kumbe yisihlahlabani khanya lithumbe lihlala wonke umuntu okuvina ungalifuni liyafuna ukukuhlala basiyekele thina bengasifosi kuya kumqondisi kasifuni. Thina singabantu bakachamisa simthande njalo elisho and even ungafaka uchamisa lo mqondisi bencintisa nekobulawayo kuhamba umqondisi uyadliwa. Vela singikeze sivotele umqondisi likhohle liphinde and kobulawayo kuhambani liyangena kukhetho but likhohle liphinde ukuthi lizothola ukhansile ebulawayo kuhambani emaNdebele nesidikidikini likhohle liphinde. So likhulumane vele lihluphelane sikile alike lihlukane
siyalibonga siyalibonga lonke bantu beZimbabwe siyalibonga siyalibonga. Uhlupho esinalo nje eZimbabwe ukuthi imali ibiba sestridini imali yeZimbabwe right isihloko sami but imali ingangena ebhenkini nje kuyaba right. Akula lutho luka sisole lutho sisola nje ukuthi imali kayibe sebhenki uzabona into zonke zihamba ngendlela. Sibe sicela nje ukuthi amakhosi omhlaba basikhokhele bethathe imali befake ebhenki ukuze into zonke zihambe kahle. Siyabonga uStudio 7.
Salibonani balaleli beStudio 7. Salibonani nisebenzi yeStudio 7. Ngizingelela bonke abantu bafisele ukuphila ikakhulu abantu abasemathebhelenini. Ngizwa kule ndoda lapha ekuzani kuthiwa nguziyambe ziyambe ubekhuluma emhlanganweni etakula mntu ozaxolisa ngegugrawundi umgabo waxolisa. Umgabo waxolisa baniyene nga. So uqinisile ngombuso ngowabo konke abakwenzayo ngokwabo. Kodwa thina njengabantu besiNdebeleni abakhulekayo bazakhuleka bamadlozi bathethele sikhale kakhulu kuNkulunkulu. Izulu libatshayile ethi manimani ngenyembezi labantu labagqibelela abanye abantu phansi labenzela abangakwazi. Kukhona futhi okusezayenziwa nguNkulunkulu abisa imikhuhlane ezindaweni zabo baze bamangala ngoba uNkulunkulu wakwenza khonokho kumaGibhithe nxa babehlupha ama-Israyeli. Wabavezela imikhuhlane, wabavezela amanzi ababayo, wabavezela konke. Kwakungaso ma-Israyeli ayekwenza khonokho, kwakunguNkulunkulu. So angabe ukhuluma kubi thina salahlekelwa izihlobo zethu esingayazi amathuna azo. Thina esikukhalelayo ngamathuna ezihlobo zethu. Umuntu nxa efika ithuna limele laziwe ngabakithi. Nxa yena engafuni ukusixolisa sasinika abantu bethu sizilahlele. Noma engatshongo ukuthi ngiyaxolisa kulandaba thina sizabalahla. Yena uyawazi amabizo abo uzesinika ukuthi lo ngwakobani lo ngwakobani. Ngiyabonga.
Salibonani salibonani kuStudio 7 basakazi abahle. Ngiyabingelela uXolani eKhezo. Yebo ngicela ukuphawula lapho ngiphawule kulobaba lo kukhulunywa ngabantwana abaphethwe ngomkhuhlane wendingindi lapho abantwana bayafa. Yena ukhuluma into zesonto ezingelamsebenzi. Akageze ubuso kusuka udaka lolusebusweni. Kusuka udaka amalungelo abantwana ayagcilazwa ngoba phela vele abantwana ngeke bazilungisele amalungelo abo badinga ukuthi babhekelwe ngabantu abasebadala abantu abadala yabo abakhangelela abantwana amalungelo abantwana yini lingathathi lo muntu lifake ejele uwenzela ukuthi afunde kufundise isifundo lokuthi abanye abafuna ukwenza into efana leyo ukucindezela amalungelo abantwana kangaka bekwazi akukho emthethweni lokho bayafa abantwana abantwana abazi lutho badinga abantu abadala abakhulileyo ukuthi babe yibo abakhangelelayo yena uzositshela ngokuthi amasonto amasonto isonto yokwenza kanti umntwana angahlatshwa abe sehambe esontweni akusahambeki esontweni abake babhekise kahle lento leyo bayilungise inkinga inkinga lento leyo bayafa abantwana ngiyabonga
sawubona mhleli ohlelo khona ngapha eMelika Studio 7 mina ngicela ukugcizelela lapha ngifaka umbono wami kulo abathi 20,000 1,000 leyo ngaphansi kwakhona bonalo kuyenze kahle ngokubisa kakhulume kathesi kulokwana sekukhuluma isikhathi sesiphelile kathesi labo abafisayo kulokhu uze kuncintisa abaqale ukugqogelela kathesi kuze bethi kufikala isikhathi lesama-elections imali yakhona sebelayo lesibeyihlezibelayo bangayekela ukulokhuza bazaphuza akwamakhothi bangathemba ngoba kuna bagqogelele kathesi kusikela manje um ngiyayabona ukuthi benze kuhle ngokumihluma yokukhuluma kathesi isikhathi lesi ngoba beza kukhuluma sokusela one month abantu engingathi vele beza kwehluleka ngiyabonga mkhathi wohlelo
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwalunye udaba abahlali begwanda leziphathamandla zaleli dolobho bebethe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula udaba lokuswelakala kwamanzi okulokhe kuqhubekela ngesikhathi inkampani yezinwa isiqhubele leli dolobho umlandu wokuziqhubela inhlelo zamanzi. Ngakwelinye icele inhlanganiso yamathepheleland Institute for Human Rights iqhube umhlangano lentathelo zindaba izolo kobulawayo lapho eveze ukukhathazeka ngokusilela kwamanzi kuleli dolobho okuningi asikuzweni kumqondisi walenhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa exoxa losithandekile mhlanga weStudio 7.
Njengomhlaka 23 August 2022 lilanga lokuqala ele World Water Week lapho umhlaba wonke okhangelele khona indaba yamanzi. Njalo futhi leli langa luhamba phezu kwe-theme mbindikimba ethi yona Seeing the Unseen, the Value of Water. Okutsho ukuthi sibone lokhu okungekho emgcekeni kumbe kungani kufihlakele sikhangele ukuqakatheka kwamanzi. Okuqakathekileyo sikhulume ngakho indaba ye-costing ukuthi kunjenje siphakathi kwesigaba lapha izakhamizi ezihamba khona 12 days ngeviki zingela manzi kodwa amabhili abo abuya elokhe eqansile abanye lokhe eqhubeka eqansa kawatshengisi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingako ngenyanga kungela manzi ngenxa yokuthi lawa amabhili a-estimative esikutshoyo yokuthi Bulawayo City Council kayiqale ukubala amamitha ingasebenzisi amabhili nxa kubehlula lokhu kaba yenze lokho esingathi ukuquma amabhili abantu ngesilinganiso esisuka ku-20 kusiya ku-30% okuyikho kuhambelana lesikhathi abantu abahamba ngaso inyanga bengela manzi. Njalo sikhangelele indaba zokuthi kuswelakala kwamanzi kobulawayo kufaka omama namankazana labanye abaphila lobugoga labagugileyo engcopheni yokuhlukuluzwa lokuhlukunyezwa kakhulu ikakhulu sikhangela ukuthi lapha bathola khona amanzi kuba khona ukuminyana kube khona lokulwa njalo futhi amanye amanzi abuye busuku lapha abantu ababekumele bebelele khona bacina besiba ngabantu abangavelelwa yibusela lobugebengu. Sikhangele njalo ukuthi Bulawayo City Council kayikhangele indawo ezishiya ama-toilet ukuthi lezi ndawo kulamalokishi akhanganela ama-toilet okungela toilet ngomuzi ngomuzi kuba nzima kulaba bantu ukuthi babe beshiya i-toilet ngalesi sikhathi amanzi ehamba isikhathi eside kangaka. Sithi Bulawayo City Council kayiwakhiphe lawa malokishi engahanjelwa ngamanzi kumbe babe khona indlela abangazenza zokuthi bathole amabhawuza kabili kathathu ngelanga ukuze benelise ukuthi bathele amanzi ema-toilet kungabi khona imikhuhlane. Sibuye njalo sakhangela indaba yalokho kuthiwa i-open defecation ukuthi abantu basuka baziyele ngaphandle emagangeni baziyele phandle eceleni kwendlela ngenxa yokuthi kakula manzi okuthela ema-toilet. Kodwa zizakhamizi zakobulawayo ukuthi batshengise ukuhlanzeka labo babe ngabantu abaresponsible bangabi ngabantu abaphombukulahla nje ingcekeza mahlayana indawo yonke. Yokugcina indaba esiyikhangileyo yindaba yemikhuhlane sibona ukuthi sokugcwele umkhuhlane we-diarrhea isihudo ngenxa yamanzi angcolileyo. Ngaleso sizathu sikhuthaza izakhamizi zakobulawayo ukuthi zibone ukuthi amanzi ayabhoyilwa ayatrithwa ukuze amanzi ahlanzeke njalo futhi sifundisane ngokutritha amanzi izikhathi zonke.
Uke wakhuluma ngepetition, yiziphi izinqumo elizithethile ezokukhulumisana lesiphathamandla ngalolu daba?
Udaba lwepetition ekhona ngolokuthi sibona ukuthi thina njengoba ngengathi ukuthi abantu bahamba for 40% of inyanga bengelamanzi, kodwa amabills abo abuya enjalo engathi balamanzi emalanga wonke enyanga. Ngakho leso sizathu ke sile petition esiyibhodisa ezakhamizini zakobulawayo ukuthi ziyisayine lapho esithi icela khona ibulawayo esithi council ukuthi kayime ukuestimate ama bills ibale ukuthi umuntu usebenzise okungakanani basebembila khona. Sithi njalo kuleyo petition nxa besehluleka ke ukuthi bakwenze lokhu kabasehlephulele okuncane kuma bill ethu okungaba yisilinganiso se 20 kusiya ku 30%. Yikho futhi okucina kusenza abantu bacunuke bangasabhadali amabhili ku-City Council. Kodwa i-City Council layo ingatshengisa ukuthi iyazwisisa udubo oluhlanganela nabantu. Labantu labo bazatshengisa ukuthi bayazwisisa udubo i-City Council ehlangana labo, labo bahlanganele layo phakathi laphakathi. Ngokunjalo vele sikhuluma ngayo i-20-30% kayisiyo imali abantu abayephucwayo ngalesi sikhathi. Ngoba oku-officially ukuthi sile 12 days ngenyanga singelamanzi, kodwa ungahamba emalokitshini kule ndawo ezihamba 20 days singelamanzi, ezinye ziyaphose ziqeda inyanga yonke amanzi bengawabonanga empompini. Yiyo ke i-petition esiyibhodise ezakhamizini, kuzathi mhla ka 1 September kuphela i-World Water Week sihambe siyeyethula ku-City Council.
Alo ke ngomnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze izizalane zalelo lizwe ezihlala e-Ukraine ukuthi zisuke ngokutshetsha ngoba eleRussia lilakho ukungezelela amabhomba kunsukwana ezilandelayo ngelanga likazibuse wele-Ukraine kuyona le iviki. Ugatsha lwe-State Department izolo lwazise ukuba zonke izizalwane zelemelika ezenelisa ukusuka kwele-Ukraine ngemota kumele zihle ziqale ukwenze njalo. Lolu gatsha lukhuthaze abantu ukuthi bengezwa kukhala icilongo lokubhonjwa kwelizwe kumele badinge lapho abangacatsha khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukungaphumeleli udaba lokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lokhu lusegudwini, abebandla le-CCC besithi kumele imali le yehliswe. Kodwa abanye bathi ukukhwezwa lokhu kuhle ngoba kuzakwenza bebe balutshwana abazancintisa kukhetho oluzayo. Izeki yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi ancintise ukuba ngumongameli welizwe sekuzamele abhadale imali engamadola emelika engamachumi amabili, i-$20,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu-Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.